into le ibamhlungu ukuthi ni the same people esikhala ngathi kona izinto azimanga kuhle sifuna ukuthi ona umkhonomo wethu uvuke izibabe ilungi kodwa ngaba futhi siphinde senze into ekusaphaza lokufaka izibabe ingidisi repute kuma international scene so kuzalunga njani nxa abanye bethu sisebenzela ngoba labo ababoshwayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi beboshwe hhayi ukuthi ngento ona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba imasi remember phela ukuthi kona kanti abanye bakho ukuthi bafuna ukwenza i-shutdown mina i-shutdown kangiyifuni so ilungelo lami selisiba ngaphi wena usufuna ufaka elakho ilungelo lokuyathisa amathaya ufake izitina emgwaqweni ukuthi mina ngingahambi uyayenza lokhu engikufunayo
siyabona ukuthi kodwa kulabantu abalezikhalazo phela kodwa hayi ukhetho zangiqhutshwe kuhle isadi kusokumele ibone iqiniso asikho khonokho
hayi zala ukuthi kula labo labantu ukhetho luhamba kuhle kodwa bakhona abanye abathi kodwa ukhetho luhambe kuhle so into yangikona nxa siyenze asiyenzeni sibe kwazi ukona there are two sides of the coin angithi hatshi ukuthi kona wena ufuna eyakwisayidi kube yiyo esiba phezulu kuphela ngesikhathi zonke akuyenzi nxa ufuna ukuyenza ukutshengisela kuyavunyela kukhosini ukutshengisela but kutshengisele peacefully ngoba into evunyelayo yokutshengisela peacefully nxa sokusiba le misindo nxa sokutshiswana izinto sokutshayana zogizisana sokulokubophana phakathi and there's nothing amiss about that ngoba i-constitution kayisho ukuthi kona tshengisela wenze i-violence sesizwile abanye babo labo bekhuluma fair ukuthi ya sifuna ukuwagijimisa sifuna ukukhoza i-violence so nxa uzokhuluma njalo somele unjani uboshwe ngoba kuseyikho lokhu okusemthethweni umthetho ukuthi kutshengisela ngokuthula but into esiyaziyo sonke lapha mthembo yokuthi kona awukwazi utshengiselwe ngokuthula kugcina sokutshiswa izimota kutshiswa izindlu le mpilo zigcine sezishabalala futhi yabo so yikho okuluhlupho khonokho ye bangabe belezikhalazo ye but kulabanye abangelazo izikhalazo laba abangelazo bayekileni phela bethi go free and about with their business wena lawo utshengisela ngalo ngokuthula then that's okay but the problem is that wena usifuna wonke umuntu ahlale phansi uthi ana shutdown i-shutdown ngeyani mina kangifuni uku-shutdown mina ngilowo umkoti kwami laphana engiphila ngakho khona so nxa uku-shutdown uthi ngizaphila ngale mina.